Isito 7 ifakaze amapolisa la aziwa ngolaka awe riot esusa uZulu ngaphandle kwamabhanga odlakela. Loba nje laba bantu bechasisa ukuthi balinde abantu abangene phakathi ebhanga. Amapolisa la atholakale njalo exotsha omama abathenga bethengisa imali yakwamanye amazwe abaziwa ngokuthi siphathelene endaweni abavame ukusebenzela khona ezifama laphandle komthethandaba we-Trade Gold kanye leBulawayo Center. Inhlanganiso ze-TTU liviki ibiphosela amaphepha ezitaladeni akhuthaza uZulu ukuthi atshengisele emabhanga ngokunikezwa kwemali elakho uthathwa nguZulu emabhanga ngelanga. Lokuza ngemva kokuba amalunga ebutho engene umgwaqo engunquna ngokuswela imali eneleyo ebhanga ahlukuluza njalo athathela omama abathinta imali esikhodleni eHarare athanda namapholisa wabotha amasotha alithumi lasikhombisa. Edolobheni leGweru abantu abedlula ikhulu bangene emgwaqweni bahlabela ingoma ezigcothuza uhulumende bejonge ukuyapha usiba lukhulu waleli dolobha umnumzana Johnson Machaya incwadi elezihalazo zabo. Kodwa amapholisa ahle abasukele abathaya wabotha abangamathumi amathathu abaphinde bakhululwa. EHarare ibhizimusi lonke lihle lama lathi mpo ngemva kokuba abantu bethelekane bagcwala emabhanga besithi bafuna ukuphiwa imali abayifunayo. Kodwa amapholisa ahle athekelana lawo agcwala idolobha lonke abopha abantu abambalwa. Lamina iningi lababuthiwe bekhululiwe. Umnumzana Raymond Majongwe, umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala i-PTZ, ubelokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngesikhathi sisiya emoyeni. Ngimele 27 ngoBulawayo, ngiyuma South Uganda.